kuqakathekile ukuthi izingatsha zonke zikahulumende ziyemukele imali lentsha izidi ukwenzela ukuthi abantu babe le-confidence kumbe babe lethemba kuyo. Nxa bengasakwenzanga khonokho-ke abantu sebengayithathela phansi bayithathele bekhangela ngelinye ilihle ukuthi kanti kungani bona bengayivumi. Esesikukhangelele kathesi-ke ukuthi amaphasipoti le-petroli le-dizili la wonke nje amafutha isenelisa ukuthi siwathenge ngayo leyo zidi ngoba nxa kungenjalo kutho ukuthi inhlangothi ezijejeneyo zizabe lokhu ziyikhangela ngelihlo elingayisilo ngoba nxa imali ingathengi amafutha awezimota nxa imali ingathatha amapasipoti kutho ukuthi mhlawumbe abantu abasoze babe le-confidence ngayo. Kodwa-ke ingatsha zonke zikahulumende nxa zingakwenza lokho ngoba nxa sikhuluma ingatsha zonke sikhangela ukuthi lalolu gatsha olukhangele ngezamafutha i-petroleum lalolu gatsha olukhangele ngezamapasipoti lalo lungafuni i-US dollar kuphela. So sikukhangele-ke sakuqaphe ngesolokhozi khonoko ukuthi kambe ama-passport sizawathatha ngezigi yini njalo ipetroli idizili iparafina lokunye siza kuthenga ngezigi yini. Nxa kungasoze kwenzakale khonokho kutho ukuthi hayi izigi-ke izaba yinto ezabuya izidlule ngesikhathane esifitshane ngoba abantu babengela confidence ngayo.
Wona umumo unjani emabhanga lapha la kwezinye indawo lapho kusetshenziswa khona imali bathi nabantu ngemali yona le entsha izigi?
Kuyonalo iviki esisanda kuyigqiba la yona lesiphakathi kwayo amanye amabhanga abelokhu engakafiki esibangeni sokuthi abantu benelise ukuthi kuma-akhawunti abo kube lezidi. Kodwa-ke amaningi sebekhonvethile ama-balances awe-RTGS mbize WL imali yakuleli lizwe kwaba-ke yizidi okungangokuthi abantu sebesenelise ukuthi bayisebenzise izolo nje ngengathengi i-airtime ngayo leyo zigi okutho ukuthi hayi imali sisebenza sibili. Lalapho ezitaladeni-ke kusesekhona ukungathembi ukuthi kuzakwenzakalani ikakhulu nxa sikhangele laba abaphathelisayo ngoba yibo phela abafuqa umkhonomi ukhangele eceleni ngendlela ugcine kuhlukuluza abantu in terms of ama-rates. Sebeyihle bayifaka izigi leyi siku-1 is to 21 namhlanje wayelist official rate i-1 is to 13.56. So khonokhana-ke sokusivezela sobala ukuthi ekungeneni kwayo bakhona vele abalenjongo yokuthi bahle bayibhidlize bayinyathele phansi ingazi iyasebenza njengalokhu kade kusenzakala kuze-WL mbe ku-RTGS. Kodwa-ke isifiso sikahulumende nxa sithi siyakubona uzama ukuthi ayenze imali le ibe lamandla. Sizwile-ke ugovernor we-Reserve Bank uDr Mushaba esithi yena inhloso yakhe ukuthi uzadiliza umkambo omnyama. Sikukhangele-ke sibone ukuthi uzakwenza kanjani ukwenzela ukuthi isifiso sikazulu ukuthi imali le isebenze kube njengakwamanye amazwe nje ukuthi nxa ufuna ukuthi ufike elizweni usebenzise leyo mali yakulelo lizwe kumele uhambe kuma-Beirut change. Kodwa lapho kwenzakalayo ukuthi abantu baqonde emakoneni khonokhana ezilongu senzakala-ke ukuthi izigi ayiso ziyafe yasebenza okwesikhathi esithi lo hlonzi izahlidilika emasinyane ngoba esikufisayo njengozulu ukuthi imali leyi ibe yimali ezasebenza ezancedisa abantu umnotho welizwe uthuthuke. Kodwa long lokhu le black market kungela ama-Beirut change umuntu engenelisi ukuhamba ayetshintsha ebank kube yiyo yodwa indawo lapho umuntu atshintsha khona imali kutho ukuthi izigi layo masinyazana nje izaphethulwa ngumoya izafana nje lenhlanga eziphethulwa ngumoya ngesikhathane yabe ngaselancedo.